Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 7 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetha ngibonakani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibonakani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha eyezigaba. Njalo izolo likhethe inkokheli entsha eMelika, kodwa bakhona abakhalakhalayo.
ERwanda into yokuqala eyenza kwaba lokuthula yikuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale.
Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga babuthene eKigali kwele Rwanda namuhla bekhumbula izizalwane zakulelo lizwe ezafa ngesikhathi sombhuqazwe ka-1994 phakathi kwamahutu lamathutsi. Umbhuqazwe weGugurahundi wona uza kufa walungisiswa na? Silephumela njalo yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha eyezigaba okugoqela isigaba seMelika lapho eliqhube khona lolu khetho izolo. Umnumzana Tawanda Jokora nguye okhethwe ukuba ngumgcinisihlalo. Umsekeli wakhe ngumnumzana Zwidzai Ruzwidzo. Organizing secretary kube ngu-Abel Mutize. Kodwa bakhona abanqotshiweyo abakhononayo abathi ibandla leli litshintshe imithetho yokuqhuba ukhetho. Sixoxe loDokotela Nkululeko Sifanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Mbona amehlelo nokukhetha abakhokheli abatshalo khanya lohamba kuhle. Indawo eziningi sezidlule kusibanga sokuthola izinkokheli zama-district level, zama-ward, lama-districts esikuma-province manje. Njengoba usazi i-MatSouth isebenzile namhlanje, le-America i-Britain izaphatheka mhla ka-20 April. Lezinye iy'ndawo ezithize ngibonani uhlelo lolu seluseduze lokuphela nje, soseligqibeka.
Inketho lezi ungathi ziqhutshwa ngemfanelo yini kulandelwa indlela? Ngoba ngapha eMelika sibonile ukhetho lwayizolo, bakhona abanye abanqotshiweyo abakhononayo abathi imithetho kayilandelwanga ngemfanelo.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetho ngibonakani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibonakani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli. Laba abangasethisekanga kusho ukuthi mhlawumbe kuyabe kuzafanele batsho ukuthi kabasethisekanga ngaliphi, bese befaka udaba lalo kukhokheli eziphambi kwabo. Ngibonani khonokho yikho okungenzakala nje kuphela. Akukabe nokucwayisiseka ukuthi izisolo zabo zingabe zingaphi.
Inkokheli yebandla yona ebingabambananga ungathi isimanyene yini, sibambene, silibumba yini kuyiwa emhlanganweni weCongress nje?
Inkokheli ngibone ngani ukuzwakala okudingakalayo okwenza ukuthi ibandla ikhubeleke phambili kukhanya kukhona, ngoba bekulo mhlangano nje ngolwesithathu lolu lapho kade kukhethwa khona kumbe kubekwa esikhulwini lenu esingabathi i-electoral commission etholakala edingwe ebantwini abazimele bodwa abangekho kubani labazayo beqhuba ukhetho lwe-Congress ye-MDC. Ngibona ngani kubele ukuvumelana khonapho. So inhlelo zifanele zihambe kahle, zihamba kahle. Lokho kufanele inkokheli zivumelane ngakho ziyavumelana. Ngibona ngani lokho kusalandelwa umthetho, njalo lokho kusesele inhliziyo yokuthi kwenziwa izinto ngendlela eqondileyo njalo ku-Constitution. Khonokho ngibona ngani kuqakathekileyo.
Ama-nominations singathi iseqalisile ngokusemthethweni njengoba ukhetho lwezigaba soluqalisile.
Yeah, ama-nominations aqhlanqaso kuphelile ukhetho, ukukhethwa kwenkokheli zama-province kakukapheli kuzo zonke izigaba kumbe konke ama-province. Ngalokho kusese into esehlelweni lwebandla.
Abalandeli bebandla abangaba belokwesabela ukuthi mhlawumbe inkokheli ingehluleka ukubambana, mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ngibonani fanele bazi ukuthi upresident ushama isiqinise kakhulu enkulumeni zakhe lezinye inkokheli ukuthi kufanele kube nokubambana, kufanele kuqhutshekelwe phambili kwenza umsebenzi ofanele wenziwe ngoba ilizwe leZimbabwe lisadinga ukukhululeka. Khonokho mbonengani kusiya ngokwenziwa abantu abaningi iy'nkokhelo eziningi zikhanye kanti ziyakulandela njalo ziyahlonipha la amazwi. Ngibonani khonokho kuyinkuthazo enhle njalo kufanele kunike abalandeli bebandla isibindi ekuthi into zizahamba ngendlela emqoka.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uphatheke emkhosini wokukhumbula abantu beRwanda abaphose bafike isigidi esisodwa ababulawa kumbhuqazwe owaqalwa ngabohlobo lwesihutu bebulala abesithutsi ngomnyaka ka-1994. Abadala lawa macala bajeziswa, uhulumende walelo lizwe waqhuba njalo uhlelo lokukhumisana umlotha kwaba lokuxolelana. Uhambo lukaChiwenga kwele Rwanda lolu luphehle inkulumo phakathi kukaZulu yena othi uhulumende weZimbabwe laye kumele alungisise udaba lwakhe umbhuqazwe owegugurawundi. Ubathabile Masuku yalandisa.
UChiwenga ube ngomunye wabakhokheli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele abathe gwaqa eKigali kwele Rwanda lamhla bekhumbula izizalane zakulelo lizwe ezedlula i-800,000 ezafela kumbhuqazwe owabakhona ngomnyaka ka-1994. Umbhuqazwe lo waphehlwa ekuzondana kwemihlobo njalo waqalwa ngabohlobo lwesihutu becobodisa abohlobo lwesithutsi bebethesa icala lokubulala owayengumongameli ngaleso sikhathi ngokuwisa indizamtshina yakhe. Ekhuluma emkhosini wanamhla, umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame uthe lanxa umbhuqazo lo watshiya ilizwe lakhe lidabukile njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemihlobo etshiyeneyo, sebaqhuba inhlelo zokuxolelana lokuhlalisana kuhle.
In 1994, there was no hope, only darkness, today light.
Ngomnyaka ka-1994 lalingekho ithemba, kwakulobunyama kuphela, kodwa namhla kulokukhanya. Kulabo abasilayo kulumbhuqazwe sithi siyabonga. Ukuzimisela kwenu lesibindi senu kuveza ubuntu babantu beRwanda obungela sici.
Uhlelo lokukhumbula abafela kumbhuqazwe wele Rwanda lolu luzaqhubeka okwamalanga alikhulu alandelayo njalo luzananzwa ngamazwe achiyeneyo omhlaba, okugoqela eleZimbabwe lona eliza kuba lomkhosi eHarare kuliviki. Kodwa umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kanti kungani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engafuni ukulungisisa owakhe umbhuqazwe owegugurawundi ukuze kube lokuxolelana lokuhlalisana kuhle elizweni njengaseRwanda. Umqondisi wenhlanganiso yeMasakaneni Project Trust, umnumzana Paul Themba Nyathi, uthi kwele Rwanda ukukhumisana umlotha kwaphumelela ngoba isandla somthetho sasebenza.
ERwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula ukuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale. Abonayo babotshwa, abanye bavuma ukuthi bonile kwakhunyiswana umlotha, asikafiki thina lapho eZimbabwe.
Kunyathi uthi isiqalo sokulungisiswa kodaba lwegukhurawundi ukuthi labo abathintwayo lobu bukliwi bavunyelwe ukukhuluma ngokwabehlelayo bekhululekile.
Nxa abantu bengala thuba lokukhuluma ngobuhlungu ababuzwayo, akwenzeki ukuthi inhliziyo zabo zithobeke, njalo akwenzeki ukuthi bakhohlwe ububi obenzakalayo.
Umongameli Mnanga kwaleziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela uChiwengwa, umnumzana Parents Shiri, labanye abagoqela umnumzana Robert Mugabe betheswa icala lokuphatheka kumbhuqazo wegukhurawundi, wona obabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eMathebeleland laseMidlands. Umholi webandla elisazosungula eleduma, umnumzana Khulekani Ndlovu, uthi ngaphandle kokuthi uZulu ahlokome, ngeke ilungiswe indaba yegukhurawundi.
Udaba lwegukhurawundi luyafana phaka udaba lwaseRwanda leBurundi, lapho kwabulawa khona amaTutsi, ibulawa ngamaHutu. Inhlanhla nje yamaSwazi eyenzeka eRwanda ngeyokuthi ababulawayo baphanyisa ukuhlakanipha, bathatha umbuso.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Zefania Nkomo oweMafela Trust, yena othi uningi okumele kufundwe yiZimbabwe kudaba lweRwanda ngoba imbhuqazo yombili ifanana.
Nxa ucabanga okwenzakala eRwanda, kuyadingakala ukuthi sithathe isifundo sakhona, ngoba okwenzakala eRwanda akulamehluko ngitsho not even an inch away lokwenzakala la.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipha, umnumzana Sogwala Mdlongwa, uthi uMgabe labanye bakhe kumele bavume ukuthi baphambanisa kudaba lwegukhurawundi.
Into eqakathekileyo yokuthi kukhunyusana njani umlotha. Mina ngokwami angiboni ukuthi izanu lezaphu ingakhuluma ngegukhurawundi, ngoba izandla zethu zonke zingcolile. Kabahambe ezintuneni.
Umongameli Mnangagwa uthi sowapha iNational Peace and Reconciliation Commission umlando wokulungisisa udaba lwegukhurawundi, kodwa akukacaci kuhle ukuthi izaluthapha njani lolu daba likhomishini, lokuthi izaphumelela na ukuze eleZimbabwe lenelise ukwelapha amanxeba ombhuqazo walo libe lokuhlaliseka njengeleRwanda. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike hobe kuliviki sikhangela ezokulima. Lamhla kuhlelo silonga usakhulayo umnumzana Khulakhwashe Muntsanka owenhlanganiso e-AgroPulse. Umntanka uza sitshela okunenge mayelana ngohlelo oluzabe luqaliswa ngenye inkampani yona eseGermany, yona ebizwa ngokuthi Dutch Connect. Uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi wokwenza ukulima abadabuka zanzi kwezwekazi le-Africa, e-Southern Africa. Khulakhwashe, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami, njani?
Ngiyabonga baba, kunjani? Mina ngiphilile.
Hayi, lathi siphilile. Khula, nansi inkampani yephesheya ngase-Europe ise-Germany ithi ifisa ukuthuthukisa abatsha abakwezokulima, awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Ngiyabonga kakhulu baba. Kulokuthokoza okuthile, kulokujabula okuthile kubatsha abangapha e-Southern Africa. Inkampani iyaziwa kakhulu enendumo ethiwa yi-Dutch Connect eGermany ibuyile e-Southern Africa, yathi le njongo yokuthuthukisa abatsha. Ekuthuthukiseni abatsha sikhangele indawo eziningi, sikhangele i-manufacturing, sibuye sikhangele i-tourism, sibe njalo siyekhangela i-agriculture. Inkampani leyi ngamafitshane ikhangela ukubana abatsha bengathuthukiswa njani ku-agriculture, ikhangele ikakhulu the export market. That's their first agenda. Esivili bathi kulabanye laba abalingela equipment abafuna iaccess to finance iyabancedisa njalo ukubana bekwanise ukwenza imisebenzi yabo ethile ku-agriculture. Njalo izaconnecta abatsha esithi babe senzela ngama-interface between ama-German companies or German farmers lama-Southern African farmers. Ngakho-ke babone kufanele ukubana be-appoint esithi ngama-champion farmers eZimbabwe othiwa ngumnumzana uJohn Mthenjwa. UJohn Mthenjwa yena ulima ese-Midland.
Right, uthintile udaba luka Mthenjwa yena osekhethwe ukuba ngumambassador weZimbabwe njalo amazwe achiyeneyo eSouthern Africa. Ukuba lesizalwane seZimbabwe esilesikhundla esiqakathekileyo kanje kungaba kuyinto okuza yenza ukuthi iDutch Connect iqakathekise abatsha abadabuka eZimbabwe na?
Sijabule kakhulu mnumzana nge-appointment leyo. Ukufaka ebe ngu-ambassador is a very, very good opportunity for us and a welcome development. Kunje nje even uhulumende kathesi yajabula sibili. Ngiyathemba liyabona lamanye isipha okubhalwe all over bayajabula ku-Ministry of Agriculture. Yese athi lathi sibiredi ukuthi sisebenze nobaba uMthenjwa u-ambassador ukwenzela ukuthi ekwanise uku-achieve lokho abamfakele khona.
Uhlelo lolu luyasho ukuthi lukhangelela ukusiza abatsha abakwezokulima ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela yokuthi kuzabe kulobu dlelwano phakathi kwabatsha abakwezokulima njalo amankampani ase-Europe ajiyeneyo. Ngaphandle kokuba lobudlelwano ngamankampani ase-Europe kuphela, akhona na amanye amankampani adabuka kwezinye indawo?
Okwakhathesi sikhangela amankampani aku-Europe ukwenzela ukubana kusibe ngapha kithi e-Southern Africa going to Europe. So sikhangela kakhulu i-Europe. Kuzakhangelwa ngokuhamba kwesikhathi ukubana esikuprojisayo kungahamba na kwamanye ama-continent.
Sesifikile emaphethelweni wohlelo namhla khula, kodwa ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abontanga ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lo hlelo lolu kumele bayephi.
Sithi kwabatha kungenje okwakhathesi mayelana ne-Dutch Connect, ngabefuna information okugcweleyo ngingahamba ku-Facebook, ngingahamba ku-Facebook bekhangele Dutch Connect Zimbabwe ku-Facebook. Bayathela i-Facebook page khonaphana bakwazi ixoxa nomnumzana uMthenjwa. Siyabanika njalo inumber zocingo, inumber zakhe zithi 0719 437 365.
Nangu umnumzana uKhuda Kwashe Muntsanka owenkampani ye-Agropause. Khuda, thank you so much, ngiyabonga ngokungena kuhlelo Khuda.
Ngiyabonga Mike, siyabonga balaleli, siyabonga ithuba leli elimnandi.
Zulungandaba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla? Asixoxeni kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo kuTwitter njalo ku-Instagram. Kwanele kwalamhla, olibalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Wakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletha helitala uGibbs Dube.
Singana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
usenze ingalithona njani zolomuhle namhlanje kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa lembongi uObert Dube. Baba Dube, siyakwamukela kumsakazo.
Ngiyakwamukela baba Mthembu Sithembayo nomuhle ngamabala. Bese ngibingelela nabalaleli bomsakazo izonke indawo amagqumeni lasemathafeni. Ngithemba baphile konke lapha abakhona.
Hayi, kungakunjalo baba. So akusitshele ngawe baba Dube ukuthi uvele ngubani?
Mina ngingu-Obert wakwaDube eVictoria Falls. Ngiqashise ikhanda ngililotsha. Ngiyinzalo yelupani esitokolampizi esidandanda esigabeni sakomthenje emzini wakomazakhela. Ubaba wami uyinzalo yeGwamba. Ngingu-41 nje ngapha langapha. Ngathi ngamafitshani ngoba lapho ngakhulela khona eDandanda ngafunda khona ngazi ngaba mkhulu nje. Efolosi ngokuqasha ikhanda kodwa ngiloko ngizwiza ngalupani.
Ye, wafunda ngaphi langaphi?
Ekalenda primary school ikhona ngale elupani, khona ngale nesitokolampizi. Esecondary ngafunda esecondary okuthiwa yiSiya Magoza secondary school ikhona ngale nje primary secondary kwehlukanise ngumfula. Waze kuthiba ngeliphezulu le A-level ngazolifunda sengilapha eMosia Thunya High School eVictoria Falls ngo-2004-05. Then ngase ngisiya ekolijini e-Institute of People Management e-IPMZ. Yikho ngafunda khona sengisiya kwenza i-course yami ye-HR.
Yes, siyabona ke ukuthi uyimbongi sibili. So uyakhumbula ukuthi kudala imbongi impela zazihaya inkosi into ezinjalo. So ke kuyini okwakwenza waba imbongi?
Ngwananzela wonke umuntu wakhulela ekhaya olisa inkomo uyimbongi. Lawo angaliqiniso elipheleleyo. Sasivele sikhaya amaqhude nxa etshopolana siyehaya idongi nxa zilumana siyehaya inkunzi nxa sizixika. Sihaye le mporomporo kumbe amatshitshi nxa siwaxika. Kodwa engakunanzelayo ukuthi mina ngikhula njengangithanda umculo kaBheki Umuzi Luthuli. Waye ulala phakathi ngahlabula khona bese efaka into esankonzo ngaye ngihlala ngikulandelisela ngithe sengikuzengakwenza sengingumbalisi lapha eMosia Thunga High School. Omunye umuntu wasefithi ngaba imbongi ngahle ngaqalisela kuyona lani iengi ngahle ngabamba ngazokuba nemhlanhla ngazobona uJayz Marabini ngiwahle wangikhuthaza wathi ye-record i-album yikho ukuqala kwami ukuhle ngikwenza inkonzo ngokugcweleyo sibili. Kodwa imbongi wonke umuntu olisa inkomo uyimbongi.
Mhm. So singathi ke usule nkondlo ezingaki
ama album engilawo asengu4 eyaqala ngethi uhambo lwami eyayawina iNational Award elenkondlo edume kakhulu ethi uthando inkinga uthando ingwaqo uthando impica abadala nale nkondlo ethi uhambo lwami esizili album ngethi We Are One elandelayo ithi Half Time ebese kuya lenye ethi impilo kulenkondlo lethi nangazalo ekhaya emkhulu inemini livalele ndalene ekhuluma ngokuthi umakamakhelwane uyangibhaza uphuma phandle thandeni lembo i-album ethi impilo kungakudala nje kulenye zamphuma kathesi lolo ke luluju imbabazane ingqindambopha akubizwa osabela kulelo khaya.
Yes, siyawuza kakhulu ukuthi isikhathi sesihambile akusitshele phela eyodwa phela uphonga ukuthi cha khonapho nje kancane.
Ihethi yabe ithwele nzima ngomkakho usengathi ijurawol yendlu yami ucela ithada yesamsung ekuseni acela i-small ping acela inokia ntambama angazi udinga mina noma udinga i-charger uyangibhaza ngimfoni la athi ifoni yami izidayela yodwa angitshela ukuthi uzulukuthi amagesi azahamba yini ethawuni konke lokhu kuthathe kwenza imikhuba yakhe uma unkosikazi wami engekho uphuma phandle ethandeli lembu umbona kuyesene kufela nzipho lamazinyo makhelwane khuza umkakho yezwisa
balisa balaleli ngamafutshane sibili.
Iyalithanda abalaleli bami bonke lapha elikhona bakithi ukuthi nje kangiliboni lani kalingiboni kuba ngabe liseduze ngabe ngiyalibhaphula ngithi kini lonke ngincwa. Mina ngi-Obhedwa kwaDube kangitshintshi nje ngumfana wesintini wakhona ekhaya le khasi lami leFacebook likhona lithi Obhedwa fan page le namba zami zikhona nje kuma video clips ami wonke ama-jokes langaphi lingangithinta ngikhule kakhulu njengexoxo emanzini. Niyalithanda lonke abalaleli bami uNkulunkulu alenzele konke okuhle.
Siyabonga kakhulu ke u-Obhedwa Dube imbongi sibili elodumo kona manje ungathinela kusasa mntu
kubonge mina baba Mthembu.
Siyabonga ijaka lakho Dube. Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Olivalele semoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube silale.
Kangele zinyezi ziyawazi namasiko.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba iviki yenu ihambe kahle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngizafuna ukubala kuJohane chapter ka 3. Ives ngisuka ke ku 15 ngisiya ku 16 la ku 17 lapha mfundisi sikhangele indaba eqhakathekileyo etshengisa ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Ngakho singabala ku verse 16 ithi ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezwele yodwa ukuba ilola lo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usiliswe ngayo. Ngakho ke okokuqala okumele sikugcizelele ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi uJesu Kristu uyingxenye kaThixo laye unguThixo. Siyakwazi ukuthi leyo yimfihlo kaNkulunkulu ngoba uThixo siyakwazi ukuthi uyibuthathu kulo uNkulunkulu Baba, kulo uNkulunkulu indodana, kulo uNkulunkulu moya engcwele. Le yintshumayelo ehlukeneyo engabe ifuna ukuthi siyikhangele. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wazehlukanisa le ndodana yakhe eyodwa uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abuye lapha emhlabeni ezosisilisa, ezosikhulula esonweni. Kwenzakala kanjani? Okokuqala asinanzelelini ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. UNkulunkulu kazanga afanise umhlaba lezinye izinto azidalayo. Siyakwazi wadala ezinye izinto ezehlukeneyo, kodwa umhlaba yiwo aletha khona indodana yakhe. Kodwa ngalapha lelizwi likaNkulunkulu sithi uNkulunkulu uyathanda umhlaba, lisho ukuthi uNkulunkulu uyathanda umuntu. Wonke umuntu uthanda uNkulunkulu, akukhethele ukuthi ungabe ungumhlobo njani, akukhethele ukuthi kumbe ungumyanga kumbe umuntu onothileyo, akukhethele njalo ukuthi vele yena uNkulunkulu uyamazi yini, akukhethele ukuthi kumbe wena uNkulunkulu uyamthanda lawe kumbe awumthandi, kodwa yena uyakuthanda. Ngakho ke wathi uNkulunkulu ethumele indodana yakhe lapha emhlabeni, kazange ayithumele ngenxa yokuthi kwakulabantu abalungileyo, kodwa ilizwi lapha lithi lona wawuthumela ukwenzela ukuthi ezosilisa umhlaba. Njalo indodana yakhe ngayithumela kuphela, kodwa izwi lapha lithi lona wanikela indodana yakhe. Kutsho ukuthi wayekwazi ukuthi umnikela phakathi kwabantu abazafika bembulala. Siyananzela lapho ukuthi uNkulunkulu ukwenza konke lokhu ethanda abantu. Kulabantu ababuza bathi manje nxa ethanda abantu indaba evumela ukuthi abantu kube lokubhubha kwabantu, hayi, ngenxa yokuthi thina wasidala safana naye, wasinika ilungelo lokukhetha ukuthi ukhetha impilo kumbe ukhetha ukufa. UNkulunkulu kafosezeli kumbe kakabambi muntu ngamandla, uyakunika ithuba lokuthi uzikhethele. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi loba yena uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuthi izokufa lapha emhlabeni, yavuka ngelanga lesithathu, isinika ke ithuba lokuthi khetha impilo, khetha mina, khetha ukuphila, khetha uthando. Kodwa kusala ezandleni zethu ukuthi thina sikhethane. Jesu, thina singabi mazi, wasikhetha, wasinika uthando lwakhe, wasinika indlela elempilo. Singamazi njalo siphakathi kwezono zethu, kodwa yena wasithanda, wasinika indlela yokuphila. Ngakho ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ngilinika indlela ezimbili, indlela yokuphila kumbe indlela yokubhubhisa. Indlela yokuphila siyithola ngayo uJesu Kristu. Nxa simiyala uJesu singafuni ukuba simamikele, siyabe sesikhethe ukubhujiswa. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda kakhulu ukuthi kafunti lokhu kwenzakale. Yikho kathe sengxenye ulalele intshumayelo engiyikhulumayo, ukwenzela ukuthi uthole isikhathi sokuvula inhliziyo yakho, wamukele uJesu abe inkosi lomsindisi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho ngizafuna ukuthi sithandaze labalaleli, lingathandaza ngemva kwami ukuthi inkosi Jesu, ngiyavuma ukuba mina ngiyisoni, njalo ngiyakwamukela namhlanje enhlizweni yami. Ngena ubuse, umphilise, unisilise kubhubheni, ube inkosi lomsindisi wami, ubuse impilo yami, egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile engompalo kamfundisi. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leWange linqobele Dynamos nge-2 ka 1. Imanika Diamonds yona inqobe iHarare City nge-3 ka 1. Ichapungu leBlack Rhinos zibe nguchikilo bhanqa 2 ka 2. Kwathi iHighlanders layo yaba nguchikilo bhanqa 0 ka 0 leCapes United. Dodana asewisile sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi Ithemba Lami. Ayike kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezekuseni ekusasa. Lilami olivalelisayo Montungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.